Endabeni zethu lamhlanje amalunga edala lePhalamende akhalala umsebenzi esithi afuna imali yonke yama allowances ukubumba imanyano eminingi yamabandla aphikisa uhulumeni weZimbabwe kumangalisa uZulu. Abantu abaningi abahlala ezabelweni zeMatabeleland kubika ukuthi bahluleka ukuthathela abantwana incwadi zokuzalwa ngenxa yokungavezeli abalungisa lokhu incwadi esifunakalayo. Isigodlo seMelika eZimbabwe sinika iLupane Women's Development Trust inkulungwane ezilikhulu zamadola, $100,000. Kuhle leZimbabwe Today asixoxeni lamzalilanga lokubingelela isihlobo labangane. Kuhlelo Woza Woza Friday sixoxa lamalunga eqembu le-Achoose. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokubhidlika kwezempilakahle eZimbabwe ngesikhathi uMongameli Robert Mugabe esekhethwe ukuthi abe ngusomlomo womhlaba wonke jikelele ozakhuthaza ukulwisana le mikhuhlane enjengemvukuzane le-diabetes. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001202465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi at 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.